ye umphakathi ubuyile ngobunengi abantu baqhubukile endaweni zonke ezishiyeneyo abantu bebanengi ngenxa yoba ngabengafika ama-500 kade bebuthene enkundleni kamasuku besithi bona kabafuni ukuthi iplazi leli liphiwe umashinkayide kungcono liphiwe bona abanikazi besigaba so ke induna kade zikhona induna umathema le nduna undiweni inyanga zonke le nduna umasuku abantu bakhane bezivisele sibili ukuthi hhayi even though nxa u-vice president umphoko kade ekhangalela ukuthi abuye ngasazibuye ngasabuyanga abantu babuhlungu usithi sekutshayisiwe khonapha lomhlanganiso uchothekile abanye abantu bahamba bayangena eplazini baqamula amakhiye basuphuna amagedi ngomashinkayide kade efake amakhiye evalile abantu ukuthi bangangeni ukuthi bayefida iy'nkukhu zabo eziphakathi kweplazi wasekusithi ekuseni namhlanje ogogo abathile izakhamizi zibuthene zahamba khona ngale ukuthi ziye-provide i-security njengoba amagedi beseqamukile plus abantu bareporte izolo emhlanganweni ukuthi amasola into eziningi khazi yatshontshwa lokho kufikela aba bantu so impahla zabo impahla yabo emsebenzi abasebenza ngayo ekufideni inkukhu lekufikeni amatamatisi iyacatha so kungcono bayezilindela bona so basebehamba-ke namhla abantu kade kuhlangene ogogo nabokhulu labo labantu abatsha besiyalinda ukuthi yalabana abantu abasebenza eplazini basebenze kuhle emini-ke basebebotshwa abantu labo akade belindileleyo ila iplazi
bangaka ababothiweyo
kade bebotshwe sibebefika inumber engamashumi amane embeni okwenzakeleyo ukuthi abanye bacine imota amapholisa ekhezi ibisinxa ingaseneli yasiwa sebesala abanye yasibuya labantu esingathi asikhangelela sikababone kodwa sicabanga ukuthi aba-about 15 abayibo abasesitokisini lapha ekhezi ngikhuluma nje ngikhonapha simelele ku-officer in charge ukuthi asikliyele egqweda ukuthi igqweda libabone silungise udaba lwangkhona kanti sidlule enatisa sathola abaningi abaseleyo ogogo labomama bemile bethi imota yamapholisa ite izabuya izobathatha abalindele ukuthi labo bazothathwa babotshwe nxa kungenjalo bazagada ezabe izimali babuye lapha labo bazobotshwa kanye nalaba ababotshiweyo futhi abantu bathi bona ekuseni babambe umuntu lo omunye wakwamashinkayide bebemqhuba besithi kasuke eplazini kahambe kibo so yikho bathe besamqhuba behamba laye plus nguye abacabangela ukuthi uthethe ama-solar panel ukuthi wacatshile eplazini kulokuthi amapholisa abophe lo muntu okhanya ecathangelwa ukuthi webile basebebopha bona aba bantu abade be-citizens arrest bebophe umuntu ocathangelwa ukuthi webile so yikho kwenzakalayo khathesi.